ohlelo lethu lohamba kusesibili sakheshi sesiqedisa uhlelo elwe-vetting njengoba sazi ukuthi kuvike ephelileyo abantu basubmitha ama-CVs abo befila le-form eye-vetting so khathesi yilihlelo esinazo ukuthisizisisa abantu abasubmithileyo ama-CVs abo sikavota sibone ukuthi babantu abafaneleyo yini nganye imithetho leyo esiyihlele njengebandla so okuzayenzakalayo ukuthi kwinsukwane ezilandelayo sabese sibakwazi ukuthi ngobani abavetiweyo baphumelele sizakuya kwelihlelo olulandelayo olwama-citizen caucuses.
Ye, siyawuzwa kakhulu, siyakhumbula ukuthi kwakulabantu abayi 30,000 ababedinga ukuthi bangene kukhetho lwamakansila. Sebebangaki khona manje?
Angabi lolwazi layo ngoba uhlelo lwe-vetting lwenziwa yi-committee ye-vetting. Abantu aba-independent kuhlelo lelo. So yibo abazasiqayisayisa ukuthi bangaki abantu abavetiweyo.
Ye, nxa sesikhangela njalo, ye, kuthiwa-ke kulezi indawo lapho okungatholakali khona abantu. Kambe kunjalo kumbe lokhu nje ikukhuluma nje?
Akula ndawo lapha esingathi sethulekile ukuthola abantu. Kade kusenzakala ukuthi kulelanga asalihlelayo ukuthi abantu bafinyelele esigabeni besiyaveta. Abanye besileka ukuhamba ezigabeni zonalezi ngendaba zokuthi ezithize ukuthi indawo zangikhona zikhatshana kungumango and njalo le communication ayifikanga ngesikhathi. Yikho nje baphospona abanye balande bayenze kwinsukana ezintathu kumbe ezine ezidlulileyo. So akula ndawo okungathi asisele abantu konke indawo bafinyelele nalapho esesileka ukufinyelela ngezizathu ezithize kufinyelele baveta abantu. Njengoba libona for example iCarida bavetile kuthanye ngoba umbiko awuphezile ukufika so konke uhamba ngemfanelo amabizo asekhona e-vetting committee saveta sasakusizisisa ukubona ukuthi yibo yini abantu abafanele abangasiyela njengebandla.